indaba e-inflation asho ndaba e-chart nasodwa lapha njengelizwe leZimbabwe. Icha indawo zonke ngiyakwazi ivile ikona ngaphela ikona e-America i-inflation eliyitholayo alikaze libone isikhathi eside ngenxa yezenzakalo ezenzakalayo. Well, lapha thina eZimbabwe kuyaziwa ukuthi kona ezinye iy'mbangela ze-inflation abaniqele ikonoko okwenziwa ngabomo ngabanye abangani bakeni uChamisa abathi khona bona bodwa namavidiyo angibona akhona bathi kona they'll make sure that our economy will scream. So nxa besithi they'll make sure that the economy will scream sesikubona-ke khonoko usho kuphumela ngendaba ze-inflation ilokhu ikhwela. So lapho okukhona kuona simcele uba uthabe sibana kakhulu labangani bakhe bake beyekele ukubana bebelokhu bebesqwize i-economy bebesenze ubana thina sigcine sehlule kuphefumula lapha kwelakithi.
Nxa sesikhangela udaba lokusetshenziswa kwedola leMelika kuphela esingathi full dollarization, bakhona osomabhizimusi esesikhulume labo abavumelana loChamisa abathi idola leZimbabwe kalilahlelwe kachana kusebenze i-US dollar lemali zakwamanye amazwe esifana leyakwele South Africa. Wena njengosomabhizimusi uvumelana labo yini la?
Mina ngibona ngathi umuntu ocabanga njalo ngumuntu nje oyabe efuna ukuvumela ukuphelelwa. Sinemzekelo esemningi, khangela even omakhelwane bethu eZambia laphana noma ikwata yabo yayishibhede kangakanani abazange beyilahlele kathana kodwa basebenza layo ngabo besebenza lezimali ngoba kahle sikhuluma kanje. So ikwata njengoba uzwile seliqinile ukudlula even yona i-South African rand ngokwayo ngoba nelokuze sebenzelana kuhle kwabantu bamabhizinisi kwaba le-production ezwayo okwakuqinisa-ke imali yakhona. Ngathi thina lapho osomabhizinisi nxa sina ukukhuluma ngokufuna ukuvuselela asikhulumeni ngokuthi kona sivuselele umkhonomo wethu ngokuthi kona si-increase i-production so that lama-export anjani akhule esiya phezulu. Naku futhi siyakushiya kubona kwenzakele e-Russia ngale bathi sebesithi bafake i-Russia under sanctions. Simbonile uPutin esithi right wonke umuntu ofuna ukuthenga igasi yakhe ngale sokuzamele athenge ngemali yakhe eyakhona ngale kwele-Russia and sikubonile khona kwantu kwenzeni kuqinise idibane naleyana eyabo.